sendaba ku VOA indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza bese Washington DC.
Chona njani nthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngamgqibelo mhla ka 21 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje,
our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however these must never be aggressive or divisive.
Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu le Unity Day kusasa, kodwa abeMDC bathi nguye ohlukanisa abantu.
Umthetho lo sibili esifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabinet yakhe ukuthi bavumelana ukutshintsha iconstitution ekuba yiyo umthetho omkhulu.
Inhlanganiso yamagqwetha icothoza imizamo yeZANU-PF yokuguqula isisekelo sombuso ukuze siphe umongameli amandla amaningi, isithi lokhu kubuyisela ilizwe emuva. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi ahlale ebambeni ngazo zonke izikhathi ukuze ilizwe liphumelele. Emazwini awethu le phambilini kwekhefu lakusasa lokunanza ukubambana kwezanu lezaphu ngo-1987, uMnangagwa uthe ukwehlukana kwabantu ngamabandla ezombusazwe akumelanga kudabule kumbe kudilize isizwe, njalo kulethe inzondano phakathi kwabo. Embikweni obukhanya uqondiswe kumkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa, uMnangagwa uthe ukuloyisa ukungena embusweni lakho akumelanga kuphe yiloba ngubani imvumo yokwehlukanisa uZulu. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive.
Isekelo sombuso sithi kumele kwenziwe ukhetho ngemva kwayo yonke iminyaka emihlanu. Ukhetho luza lokuncintisana, kodwa lokhu akumelanga kube yikudonselana okwehlukanisa abantu. Ukuncintisana ngendaba zombusazwe akumelanga kudilize ukubambana kwethu njengesizwe. Ukudinga ukungena embusweni akumelanga kube yilayisensi yokwehlukanisa abantu. Ezombusazwe zethu kazimelanga zehlukanise kumbe zidilize ilizwe lethu. Ezombusazwe kumele zilethe abantu ndawonye kuthuthukiswe umnotho loZulu jikelele. Ukubambana, ukuthula lothando makwande elizweni lethu leZimbabwe. UNkulunkulu alibusise lonke. UNkulunkulu abusise ilizwe lethu.
God bless you all. God bless Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje embikweni oqondane lekhefu leUnity Day kusasa. Ibandla leMDC lona lisole uMnangagwa lisithi akalalungelo lokukhuthaza ukubambana ngoba kunguye oyehlukanisa uZulu weZimbabwe ngombuso wakhe omubi. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla uMnumzana Daniel Molokele ongumeli njalo weWange Central edalele ePhalamende.
Thina njenge MDC silesifiso esikhulu ukuthi ni amaZimbabwe wonke lapha ekhaya la kudiaspora basebenze ndawonye babe mulinya ngoba ukubambana kuletha intuthuko kuletha ukuphumelela esizweni. Ngakho ke siyabe sifisa sibili ukuthi ilanga lele le-Unity Day libe linanga lokuthi amaZimbabwe akhumbuzane ukusebenza ndawonye. Kukanti siyakwazi ukuthi imbali ye ulanga leli ivela kuzaphu leza PF zaphu leza no PF ikho okudabuka khona ilanga leli. 30 years later sesikhuluma nge-unit yamaZimbabwe wonke kungenandaba ukuthi ngabezaphu kumbe ngabezanu kungenandaba lokuthi abe MDC labezanu. So siyabe sifisa ukuthi sisebenze ndawonye kodwa yinto esiqeda umnyaka wonke lo sikwazi ukuthi u-ED uqeda umnyaka wonke sibhula njengabantu be-MDC. So ngalalungelo lokuthi aqale sikhuluma nge-unit ngalalungelo lokuba ngubaba womuzi yena ekwazi ukuthi uqeda umnyaka wonke harathi MDC. So thina siyabe sifisa ukuthi mayefina ukuthi abe united labantu kumele asebenzelane nami ndawonye kulokubalisa and siqeda umnyaka wonke kuthi nanjenge MDC sithwale senzima esibhula ngosazo lwenzima uyithi.
Uthi kulezitha eziphandle lapha ezimele zilwiswe ngabantu beZimbabwe bebambene abalezandla ezivulekileyo labalezandla ezivaliweyo uthi ningalokho.
Akulanto eyisitha esingakhala ngayo njengamaZimbabwe. Isitha yithi zodwa silwa sisodwa lapha ekhaya. So thina njenge-MDC sithi yena ubaba yena ma-EDF uba ngubaba wesizwe kaqalise ukusebenzelana kuhle ne-MDC kulokuthi atshone esilwa layo. So yena kumele azi ukuthi isitha esikhulu yikuthi thina silwa sodwa lapha eZimbabwe. Lokho ukuthi kulabantu phandle abayizitha zethu asonto esingathi yenza iZimbabwe ibiyele emuva. Okwamanje singathi thina ukulwa phakathi kwethu njengamaZimbabwe okusenza sibiyele emuva. So umlayezo omkhulu nge-Unity Day for ED kuthini thina njenge-MDC singabantu abangakwamukeliyo lokho akutshilo ngoba ngumuntu esikwazi ukuthini ngasihlanganise iyasilisanisa iZanu PF itshona ivula abantu be-MDC sikubonile umnyaka wonke lo inkokheli zethu zigcwele emadala emakhothini. So akula into engangakhulunywa ngo-EDA unit yena ekwazi ukuthi yena akasibambanisi njengamaZimbabwe uyasahlukanisa.
Umnumzana Daniel Mologele isikhulumeli sebandla le-MDC njalo umela isigaba seWange Central edalele ePhalamende. Inhlanganiso ebona ngokusebenza kwamaqwetha elizweni kakhulu uhulumende weZanu PF ngokuzama ukuguqula isisekelo sombuso esalotshwa ngoZulu ngo-2013 pha umongameli amandla amanengi. Idale lekhabhinethi lamukele inguquko elotshwe libandla leZanu PF kuliviki egoqela ethi umongameli welizwe kumele azikhethele abasekeli bakhe njalo abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba. Iloso Society of Zimbabwe ithi inguquko le ibuyisela iZimbabwe emuva. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi uvumelana lalinhlanganiso.
Umthetho lo sibili osifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabinethi yakhe ukuthi bavumelana ukutshintsha iconstitution ekuba yiyo umthetho omkhulu owelizweleli ngoba singakhangela iconstitution le yabhalwa izifiso zakhe kune-constitution. So akumelanga ukuthi into efana ne-constitution iphonge ukutshintshwa njengamadoda labafazi abambalwa ababenayimawhiskinje bazijabela sebephonge ukutshintsha into abazicabangayo ukuthi yizo ezi-right kibo bengakhonsultanga uZulu. Yikuhlanya sililokhu esesikubona kwenziwa ngohulumende kokuthi umnangagwa usefuna ukuzipha amandla amaningi okuba yiyo into eyayisihlupha ngomgabe nje eziphe amandla lawo ayemaningi okokuthi into zonke zaze ziphonge ukucela kumele zenziwe ngayo iphalamenti ingasesela mandla nje.
Ngokubona kwakho kungani kahle kahle uhulumende ethethe leli nyathelo?
Uhulumende uthathela leli nyathelo ngoba yena ufuna ukulondoloza amandla akhe, ufuna ukuthi abuthi ngalokho esingathi ngekhulungu ukukonsolidata ipower yakhe ukuthi angaseze wakhitshwa njalo angaseze wasisika nje ekubeni ngumongameli waleli lizwe. Ngoba sentse siyakwazi nje ukuthi abantu laba abasibusayo khathesi okuyikhabhali lokuyikhathayo lokhu vele ku-power hungry. So inhlanganiso le yezemthetho nje iqinisile sibili ukuthi kubuyisela ilizwe leZimbabwe ngemuva ngendabeni ezemthetho.
Umnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo kazu ngezemithetho. Umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi akusiloqiniso ukuthi bazama ukupha uMongameli Mnangagwa amandla angela mkhawulo. Iza kamizi enyakatho lasezansi yamaNdebeleni zithi sezehlelwe ibuyanga obumangalisayo kulandela ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,000 ezabelweni zombili ngenxa yendlala lonyaka. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izimuli eziningi eMathebeleland ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo, zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala yalonyaka ithanele imhlambi izibaya zavalwa emzini eminingi, iningi lithi kalitsela lokokulimisa. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima lezokufuya olwe-agritex luthi eMathebeleland North laseMathebeleland South sokufe inkomo ezizinkulungwane ezingamathumi amabili lanye lamakhulu amane 21,400. Isiphathamandla salolu gatsha uMnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu uthi isabelo seMathebeleland South sodwa sifelwe zinkomo eziphose zifike kunkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000.
Zenkomo zingange 15,600 izinkomo zingabe zifile. And inkomo zethu imbangela yenza silahlekelwe izifuyo kakhulu. Akuzange kube lezulu elihle ukuthi kube lamanzi ayeneleyo inkomo zinathe, kube lotshani okweneleyo ukuthi izifuyo zithole ukudla.
UMnumzana Ndlovu uthi kubalulekile ukuthi izakhamizi zithathe amanyathelo okulondoloza inkomo zazo eziseleyo ukuze zingatshabalali.
Sesikhuthaza ukuthi kuhlanyelwe utshani bezifuyo nokulondoloza amaganga ethu kube lokudla okweneleyo kwezifuyo. Enelo inani eliseleyo singazilondoloza zingafi. Lama irrigation lakhona ancedise ukuthi utshani obuphakathi sibuvune kungakawomi.
Izakhamizi eziningi zithi ukufelwa zinkomo lokhu kuzishiye zingabayanga. Omunye wezakhamizi lezi uMnumzana Johnson Dube, yena ohlala eMalihlowe eGwanda South, uthi sekule minyaka wagcina ukubona indlala enje.
Kufa inkomo, kufe imbuzi, kufe la madonga ayiwo alimayo. Inkakayi zakhona ziningi, akulanto ehle.
Isakhamuzi esengezane uMnumzana Mandla Maseko uthi layo kunjeka kazakubone.
Inkomo ziphelile ziswela amanzi, ziyathi ziswele utshani zibe seziswela la manzi. So bezihamba uma ngomude about ama-10 km zithinga idlelo zithinga amanzi.
Amazwi akhasekelwe ngukhansila kaward 1 ematshetsheni uMnumzana Stanford Kala othi izakhamizi zilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Egangeni lapha kakuhambeki nxa ngathi uyahamba ngamathambo wodwa awenkomo ezigcibileyo, abantu baluzile okunye okumangalisayo.
Ngaphandle kokufelwa izifuyo, iningi lithi selithwele gadalala ngendlala, njalo abanye baphikwa sebesidla inhlanyelo abaphiwe nguhulumende. Nansi isakhamuzi seMashelo Moshe, unkosikazi Priscilla Sithembile Nyoni echasisa.
Indlala esilayo yesitavela, abanye Albert ngicela ukutshela ukuthi sebedla inhlanyelo esayiholisayo naleyana bayicholisile ihlanganiswe kube ligogokho bese lishiya ngenxa yendlala ayikhona ukuzenzisa. Hayi, asila ngitsho lamanzi, izikhotsho zifile. Hayi, siyahawula bakithi. Uhulumende akhuluma athi sengithe impupho kayehle uthi uyafika ufice vela kwehla.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala ohlala esilikwe layo ukhala ngephango.
Umnyaka ka-2019 ezishawo zange wabalula kithi thina izakhamizi kakhulu ezeGwanda. Bekule drought engayenziyo, besingela amanzi, singela kudla emasimini, sasingazange sathola lutho. Amadamu atsha, inkomo zafa ngobuningi bazo. Indlala layo ibhahile lapha kwelakithi lapha kuward 2. Impuphu iyadura, kube kungcono ngalesiya sikhathi kusabuya umbumumbuka kulumende lwanokuthengiswa ewadini, but manje lalowo mumba usatholakali.
UMnumzana Methembe Ndlovu isakhamuzi Mawane uthi abanye basizwa luhlelo lukahulumende lokuholisa amabele loba nje lungeneli.
Uhlelo luhle sibi luyancedisa ngoba lanxa kuthola abanye umphakathi uyancedisa ngoba kulabanye abangayenelisi ukuthenga impuphu.
Iningi emandebeleni lasenkabazwe lide ukutshabalala kwamadamu kubangele ukuthi indlala ihlasele ngamandla lonyaka ngoba kungelamanzi. Ngakho lithi uhulumende kumele avuselele amadamu amaningi ukuze izifuyo zibe lamanzi lanxa kule ndlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, imu Albert Ncube.
Sibonge itshaha lezansi uAlbert Ncube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa noCounselor Sikhululekile Moyo wakaward 17 ePhomola wobulawayo ekubandlali e-MTC. UCounselor Moyo yena osowethekelela amazwe ambalwa usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala ngike ngavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization e-Sweden esebenza lelizwe leZimbabwe, i-Swedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwelo 5000 ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yoku-exchange ama-programs ukuthi labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina yethu esafunda kubo ngoba ilizwe leliyane besikulo liphambili. Sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi, esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobho amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransport abantu layo imota zabo. Inikeza kubo indlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa, ibenzele ukuthi ifuel abalama-challenges of fuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda, leplumtree, bese sithi senze imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenze iplant yona leyo, sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye isuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi siyayihlanganela singama-municipalities, ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-used oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona kuhlane i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi beyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono sibone ukuthi uma next elections zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke, ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhu kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-56, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana, akutho ukuthi lokungaphi ungaphi ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius besiyimbaithi bile-gate that ivela khona esibonisa ukuthi bona seba richer sebe above 50% if in their representation in their local government njengakobulawa kule 29 kwabe kumele kusho ukuthi 15 yonale bahle basizisa ama-seats for women kumele kube le women labo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ngxenye ezimbabwe kungasincedi
leyo bekuyingxoxo lo councillor Sikhululekile Moyo kaward 17 koBulawayo ephumula le-Hyde Park asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyabaliphuma le ndaba lishone le ndaba silo Chris Gande
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Gande Lamhlanje sixoxa lomnumzana Jabulani Mnikwa ukansila weselobela engwebandla le MDC Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba.
Ye, okwakuqala ungasitshela ukuthi umumo unjani khonapho esigabeni sakho?
Ah, esigabeni umumo kamakudla kulazulu. Abantu bayafa indlala. Abantu bayafa indlala kulakudla. Ukudla kukho ebantwini yikho uludubo kakhulu ebantwini lezifuyo ziyafa kulamanzi, izibhorane, amadama agcwelekile. Izifuyo zilazo ziphele nzima, ziyafa. Angathi mina kulanto right
likelana khona ngapha lizange like line yini selokho saqalisa isikhathi sezulu
likelana kabili kuphela but azange line ngokuningi malo amanzi akhona azange angeni emadama amadama agqibelekile la mungamachiki kwangikhona ukukhona uzange ugcwala amanzi
okokuthi nxa ukhangele ubona ungani umnyaka lo esiwukhangeleyo ozayo ungabe uzaba unzima kwedlula lo esikuwona
kakhulu okumangalisayo kungala kunje ngaphandle kwalaba be-social welfare yibo abaphathisa abantu
ezikolo ke abantwana bebehamba kahle izingakavalwa okokuthi asezivuliwe ubona ungani babe behamba yini abantwana ezikolo
ezikolo abantwana bebehamba but kuloku khonona ukukhalakhala kwabantu lapha i-school fees sezibadilela abantu ngapha bekhala la ngendlela so imali kayikho ebantwini but ukuhamba kathesi kuthemba ukuthi abantwana abaningi bazahamba kathesi esikolo ngendaba yokuthi abazali abalamazi zangkhona zikhwele okunye okumangalisayo
manje kunhlanyelo lapho iyatholakala yini
inhlanyelo ikhona naleyi e-presidential iyatholakala kodwa la itholakala layo mdijana mdijana ngobuningi bayo ama-housesiz awakwananga
kodwa nxa bephiwa abantu bayabandlululwa na ukuthi ngabe bandla liphi
bayafisa ukuba udlulula but mina ngiyaphisana labo bakwenzi lokho
manje njengoba usithi inkomo zingani ziyacuba ezinye zifile abantu balima ngani
abantu kulohlelo lwa-introduce kuthiwa ngubhatshobho bayagibha amagodi ugatsha ugatshobho balima ngezandla
ngokubona kwakho ubona ngani ikhisimusi njengoba isifikile abantu bazayidlala njani
akulantsha isinkwa kugande lapha vela akula nto ekhona akula asikhangelanga vele ikhisimusi ukuthi izakuba ikhisimusi thini ngoba abantu abalalutho vele kunzima
hayi kwezwakala ungavalelisa abalaleli kakhulu abesigaba sakho
ngiyalivalelisa abalaleli e-133 esilobela yimi umnikwa uJabulani ukhansila
hayi sibongile ba lo ke bekungumnumzana Jabulani Mnikwa ukansila weward yesilobela engwebandla le MDC ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Gandhi lilalo
siyabonga jahelidala
Oh, silalela izinto kwelakithi madoda izinto ezithengiswayo esizidinga kakhulu empilweni. Ukusweleka kwempuphu ngo-1992 ezweni leZimbabwe kwehlisa izinyembezi zendoda amadoda. Zaqala sweleka izinto okufana nokusweleka kokwenzakala, kusweleka inyama. Hawu wawuthola abantu bezicocela nje le matshaleni bethi hayi inyama kayitholakali kodwa bethi hayi akulandaba ngoba inyama yisitheko. Kusweleka zonke izinto ezifana labothukela kwesinye isikhathi bengakhathala abantu bethi hayi ithukela ngoba ngiyokunatha itiye kuphela. Kodwa ukuswelakala kwempuphu akuzange kube khona waba lomlomo lapho ngoba iqiniso ukuthi lapho babeyimelele khona belindele elayinini babe vale khona ekuseni phambi kwezitolo belala khona obaba kwakuzwakala ngokukhwehlela kuphela. Oh mama babezwakala ngokukhwehlela ngamazwi amancane kuwe. Abantwana babuyithilo kuphela ezimbelekweni kwabasobala ukuthi ukudla amabele impuphu qakatheke kakhulu empilweni yomuntu. Uyabona ukuthi injani impuphu? Nkulunkulu bayakhala abantu bakho bathi aline lo nyaka isidulu line balime washaye bahlele phezu kwawo. Bathi okuningi ungasweleka kula ndaba kodwa ke ungasweleka ukudla ba. Jehova sithembe wena uma kukhona wakwathethisa noma entabeni enkulu lapho kuthiwa intaba kayikhonjwa esicela khona izulu enjelele akulandaba konke lokho.
Nduna malaba nxabe khona abathethisa enjelele bakithi hambani liyexolisa amazolo avuleke silime siqede indlala. Uhlabela ke kamnandi lapho nduna malaba ingoma ehambelana lo mumo okhona bakithi umumo wendlala. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu le-Unity Day kusasa kodwa abe-MDC bathi nguye oyehlukanisa abantu. Kwanele Mthokazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.